VOA Ndebele. Amathono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani mthwazi omuhle, siyalamukela kumsakazo weStudio 7 lamhlanje ngesonto, mhlaka 18 lwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC lithi abantu bazimisele ukudingisela emigwaqweni besola ukwebiwa kokhetho elithi kwenziwa libandla le-ZANU-PF.
Nje khona abantu bathi khona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni ukuthi uhulumende lokamnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ibandla eliphikisayo kumele liphendle indlela yokhetho oluzayo.
Umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe baba othamisa banazilela bekhangile ubana ukhetho lubuyile soludlule olunye luyezalo ngo-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi abantu abaningi eZimbabwe bathi bazimisele ukutshengisela emigwaqweni besola ukwebiwa kokhetho elithi kwenziwa libandla le-ZANU-PF lonyaka. Abantu abaningi bethule lokhu namuhla eChinoyi lapho uChamisa besenza khona umhlangano wokubonga abalandeli ngokuvotela ibandla le-MTC kukhetho olwenziwa nguNtulikazi. UChamisa uthe okwethulwe ngabantu eChinoyi sokusekelwe ngabantu abaningi lapha yenze khona imihlangano efanayo. Uthi bazatshengisela loba nje uhulumende ebethusela ukuthi bazabotshwa abantu abazakwenza lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele loNkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC.
Ubaba uAdvocate Chamisa, upresident wethu, namhlanje ubeseChinoyi esiyabonga abantu be-MashWest ngokumvotela abakwenzayo. Hayi, baphumile njengobuningi babo. Ndithe khona abantu bathi khona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni ukuthi uhulumende lokamnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu, ngoba abantu bathi khona bangahlala bayafa, bangangena emgwaqweni bayafa, so kungcono bafe bezamile.
Ye, siyabona-ke kuke waphuma imbiko ekade yethulwe umnumzana Kane Matema isithi hayi abantu bayathwaliswa nzima bangangena emigoqweni lapho. Kulokhu-ke kukhulunywa umnumzana uChamisa ukuthi abantu bathi sebezimisele akusoze kulethele induweko ebantwini.
UKane Matema uyamangalisa nxa yena enguminista engazi ukuthi isisekelo saseZimbabwe sipha abantwana baseZimbabwe amalungelo ukuthi batshengisele nxa kulo daba abalubona lungabaphathi kuhle. Sonke siyazi ukuthi kukhetho lolu olukaJulayi 2018 iZANU yantshontsha, akudingi nyanga ukuthi bantshontsha. Kunobufakazi obuningi kakhulu ukuthi nje nxa uvele udila lomuntu osowazifundisa ukuthi amanga liqiniso, iqiniso ngamanga, uyabe bona ngazani liyamchothoza. So uMatema kahloniphe ilungelo likaZulu elilotshe kusisekelo sombuso esavunywa nguZulu wakuleli lizwe ukuthi balelungile lokuthi bangibatshengisele emigwaqweni ngokuthula. Asikaze sitshengisele thina njengebandla ye-MDC senza umsindo. Ngingabona kusenzakala umsindo kuyabe kukhombisa ukuthi ngabantu ababethunge nguhulumende wezani ukuthi bazokwenza ukutshengisela kwethu okuthuleyo kungani kulo msindo besenzele ukuthi gcone.
Kusuka khonapha-ke eChinoyi ibandla liyakuya ngaphi?
Kuzakuya ngokuthi esiqoqile yiphi. So uZulu sizamazisa uma sezivumelene ukuthi zisuka lapha siya ngaphi.
Ukuthi kuyathatha isikhathi esinganani ukuze abantu betshengisele nxa ukuthi selibhodabhodile la?
Khathesi ngibona kanti usengene ama-province asekwanabe-5, so sitsho ukuthi sesisalelwe yi-7. Okungenzakala ukuthi anganelisa ukuthi maybe achaye ama-province amabili nge-weekend.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. sixoxela ekobulawayo. Kodwa ibandla elibusayo lithi kumele ele MTC liqalise ukulungiselela ukhetho oluzayo ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqoba kukhetho olwenziwa ngontulikazi. Umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU PF Central Committee uxoxa ngodaba lolu.
Umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe baba otshamisa bananzelela bekhangile ubana ukhetho luwile soludlule olunye luyezayo ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi wena nxa u-2023 efika abantu bakhangele ukuthi hayi sebezele ukusebenzile kwani ngaleso sizathu singakwanisa ubana sibavotele. Hatshi ubana ulokusilwa ulokusithi into ngiyakho bakudlebelezele kodwa phela kwaba lenzeni indlela ezokuthi wena ulungisile kodwa ubana wehlule ukulungisa waya emadaba ekhodi nali wehlule ukukhipha umfazi bangikona kwazi kwavumakala ukuthi hayi ndoda ukhethe lelaso lwakho ngolukababa uMnangagwa kodwa wena uyalo loku ubamba inkani ufuna ukumisa into zokuthi zime ho pho-ke ungumkhokheli onjani ngoba umkhokheli ngumuntu ovuma ukusacrifisa yena kodwa for the better of isizwe sangona nabantu avuma akhokheli. So nxa wena ungumkhokheli oqotho kumele ngabe ukuthi hayi akithi ukwenzakele kuyenzakele u-2023 useduze kwakathesi asakheni ukwenzela ubana abantu balabe sibakhokhela bahlale kuhle hatshi ubana abantu bakhokhela ubazisa ubuhlungu ngokuthi kuswelakala izinto kukhwela izinto nenxa nje ukuthi wena ufuna ubana ungene ube sehofisini naleyana ewukhokheli khonoko mina ngibona ngani bakumuntu ofuna uba umkhokheli kodwa napha futhi selfish xa sesufaka esikhibeni uyabe useselfish uzikhangelela wena ungakhangeleli uzulula lo ofuna umkhokhela.
Lo ngumnumzana Joseph Juma obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lufane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontuthu ziyathunqa kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ithi isifuna ukuphanyeka udaba lokuthunjwa kukamnumzana Itai Dzamara kwinhlanganiso ye-African Commission on Human and People's Rights. Umnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso le uthi amagqwetha abo afisa ukuthi udaba lolu luhlolisiswe yi-commission le ngoba sokwehlule kwele Zimbabwe. Seleminyaka emithathu uDzamara wanyamalala ngesikhathi ezama ukuthi kususwe umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Umongameli Emmerson Mnangagwa kakakhulumi ngodaba lolu selokhe wangena esikhundleni nyakenye. Unyoni uthi i-commission le ilakho ukuvezela uZulu ukuthi kuyini okwenzakala kuDzamara.
Lapha sizama ukulandela nje izicelo zonke ezabekwa phansi ngabamthetho ukuthi nxa udaba lingahamba emakhothini lapha eZimbabwe lehluleke lingahanjisa njalo emakhothini aphezulu afana nale-High Court naku-Supreme Court kwehluleke yabe selithatha indaba yenu liyihambisa kwamanye amakhothi njengani ekhangela indaba zalapha e-Afrika. So thina kathesi sibhizi ngokulungisana amaphepha ukuthi indaba lesiyeyihambisa khona ngayo ukuthi uhulumende lo okhokhelwa ngumnangagwa naye azi njalo asikele ukuthi kuyini okwenzakalayo ngomuntu lo ngoba sinxa sikhumbula ngolapha uyise Dzamara ethunjwa uMnangagwa wayengu-vice president wakhuluma njalo ngakuphalamenti ukuthi uhulumende uzayenza konke akukwanisayo ukuthi bamdinge bamthole. So sesifuna nje ukumkhumbuza nje ikomiti yakhe leyo ayenzayo ukuthi kathesi nguwo osengu-president. So kulokuthi kulekhu hambe utshela abantu isithi open for business, akuqale esitshengiseni ukuthembeka kwakho ngokusitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyithanga iSamara, njalo nxa esaphila ungaphi, nxa kokuthi sewafa amathambo akhe lesidumbu sakhe sibili.
Libona ngazani lizaphumelela yini kulokho?
Ubuya ukukhothi siyophumelela nje, but into esingayaziyo ukuthi ipressure yakhona le izalinganelisa yini ukuthi uhulumende okhulukhwelwa ngumnankagwa athole esiphendula. Kodwa nje njengabantu abathaya amacebo wonke asipheleli khonapho, le ingehluleka siyabe sesidlulisela futhi njalo indaba le phambili sikhangela isicebo esiyabe sisiphiwe yi-regional court yele.
Okulenze ukuthi liyenze khonokho kuyini?
Izixwayiso esizitholayo kwabanye abantu abathiyeneyo abahlanganisela ibandla elincane elamalamdazela lingakuya kulaqa kwalezimbabwe umnyaka ophelileyo singakabi nyama ngesikhathi sama-election, baxwayisa nje ukuthi kumele lilandele indlela zonke ezisemthethweni ezokuthi lithole impendulo ukuthi kuyini okwenzakalayo. So iphiwa nje leso sicele sasesibona lathi ukuthi kufanele ukuthi silandele ilelo cebo, sibone ukuthi kuyini okuzaphuma kulo ndaba.
Ngumnumzana Charles Nyoni, lilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Union Square, besiqoka laye eseHarare, kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende.
Okay.
Ye, okwamanje-ke sesingena kwezamasiko.
Sinana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola.
Njengolithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezindlini, kulabantu abagangayo kuzokuthiwa-ke unazibani kumbusazibani ubanjwe esenza okunye ongaqondanga. Siqhubeka silo baba u-Ezra Chisa Sibanda lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube. Siyabona-ke baba Sibanda ukuthi lokhu songani kuvamile kakhulu kulezi nsuku, kuvele kwenziwa kuyini?
Isikhathi esiphila kuze Dube, isikhathi abantu sebelinyazwe lokhu esasakhuluma ngakho lona oluhlelo into zabo social media lani lani, abantu abaningi uhawukela uyayibona indoda ngaphandle lapha, ubona ngani indoda leke isiwunkulunkulu izamnika konke akufunayo. Indoda le ngoba iyakwazi ukuthi lo ngumfazi womnikazi, iyadala ukuthi imthengele izinto, imthengele ukudla, imthengele izigogo. Lo mama sephambana athi hey, umuntu wami uyangigcina-ko sengcono lokhu ngisiyambona. Iqalisa into encane gcina sokukhulisa behlanyisana, yikho okwenzakalayo esingathi yilast lokhela uphomba uhawukela nje kungena ama-emotions phakathi ukuthi lapha siyathandana lana, uphomba ukuthi ukuhanga nje ukuzekelela.
Khonokho-ke Madube, ukuzekelela khonokho umuntu uzithiba njani ethi lapha kodwa ungani sokuhlupha la?
Ukuzithiba kwamkela umuntu angikhona nxa vele sekuqalisile, noma umsumi ungaze umbone Dube ukuthi uyamkhuza umcebisi, ha kunzima ukuthi abuyele endleleni, but abantu asike siphonge ukufunda ukuthi ezinye izinto ngeke sizekele nje sizidlulele ngendlela, ngoba ungaqalisa ukuthi uwenze khonokho ukuthi awususehlule ukuthi uzicontrole wena imizwa yakho, yinto ezagcinisa usu-end up enqenye usuzowaqunywa umuntu ongumama, ngoba vele kuyaluzaka njalo nxa kuxosha mina ngizake ngibone kuxosha ubaba ngaze ngimtholele lo muntu ongumama endle. Uyancinga sibili sicine engxenye indlu ibuyele futhi yaba ngumuzi, kodwa wena umama ungatholwa, awu uyahamba and uyahamba uphenduki futhi lapha ekhaya.
Kwenziwa kwini khonokho jist?
Kwenziwe kukhona kuyani ukuthi vele omama thina amadoda-ke vele mthetho wethu siloku u-week lokhuyana bo sizwa ukuthi aseyiyo ndoda mina nxa umfazi sengenzela, so sisizwa-ke ubuhlungu obukhulu. Kukanti lako khunywa-ke ngumadube isikhathi sokuthi kukhulunywe kasikho kulezi nsuku, Dube abantu babecaa ukuthi bayatshontshana, abantu babecaa ukuthi vele akusoze safa sabanjwa. Lako khonoko ukuthi umuntu ongowakho uyabona into ekhona, umuntu nxa engowakho yabangamboni ubuhle, abangaphandle babe mbona ubuhle. So lawe nalowo sambona ubuhle sesengale uthathe uhlala endlini zabo sombonani semuvi. So ukuthi abantu bazicinise bakhangele ukuthi lokho ngokwami kuye ngukuphiwe uNkulunkulu, lo ngowami, ungacabangi ngezinye izinto ukuthi kambe lwane ngayo muhle umama lwane olezinto ezinhle, owakho la kukhona abamhawukelayo, hlala lo wakho yena lowo.
Madube kunjalo phela.
Ye njalo okumezazi abe lezinto ezinhle eziphandle kwakubonwa ngabaphandle kumbe nabangaboni. Wena uyabungakuboni sometimes loku sigcina kuhle lapha ezindlini, abanye abasigcini kuhle okuthi sometimes ugcina uzohawukelwa khona phandle. So baba i-50-50 lathi siyabasihlupha labo siyabahlupha, but ongomama, umama sifunde ukuthi sizehlise umuntu ongumama vele always kumele azehlise kubobaba, ungathi nxa usendlini uhawukela into ephandle, nxa wawuvele ungafuni ukwenta ungangeni emhladeni ungakabi redi, nxa usafuna ukukholisa ungene istriti sonke lesikholisi qala ume ungayenzi into ezizagcina zikuqomisile, ngoba yithi esiluzawo mama obaba kwalitshwane nje ukuthi balule
kuba khona boku isibanda
ye komama elani obaba xa ihloko lokho lisagamula akakudingi ukufumeka gamula ngaphandle gamula kwakho qinisela uzizo ngizwa ukuthi kule mizwe ethi hamba phandle hayi dibana lo mama khona ekhaya ungazama ukuthi uyagamula ngaphandle ngoba kuza kuhlupa uyagamula ngaphandle ungezwa kungasekho lo mama la ethi hayi akusatho kini hayi lehlukanani sitshiyane umunyayele umunyayele lihlale lingabangani nxa labantwana lisondla abantwana benu kulokuthi kushiwe kubulawane ugcine kugwazwana kugganyulwana sakubona lapho umsosho wabulala omunye umama kabuhlungu wafuwa mhlinza kabuhlungu wamgamugamula ama-pieces ngendawo zokuthi umtholele enye indoda
vala matoli
abantu asizame sibili i-domestic violence ayikho right ezindlini nxa kuyukuthi awukho happy phuma thathi isikhwama sakho hambe nxa ubona ukuthi ukuthi uphuma kuphela kunzima dinga abantu abadala lihlale phansi likhulumisane akulanto eoniwayo engakwanisi ukuthi ilungiswe ngomlomo so mbone nganiyikho khona singakwenzi singaphonge uba le nhliziyo leyani yokuthi siyilandele 2 minutes suthethe ingqamu lesihloko asiquma abantu kuthi ngandithiwa uko wahlala phansi wacabangisisa yakhulunywa ngomlomo lizaphinde ilunge futhi ngomlomo
lo ke ngunkosikazi Sakhile Line uMadube khona ngale ke kwele Botswana besikhuluma njalo lo baba Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhilitane baba Sibanda lo Madube ngiyadumisa kakhulu singathina lokusasa
siyabonga
Siyabonga kakhulu. Siyabonga
kakhulu. Lethemba lokuthi sihlanganise ngabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo. Umthembu Sithemba uGift Dube lilale. Ye, lingakhuthala uhlelo lolu sonke isikhathi ngesonto kwamanje sesithake ezabatsha.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikhobe lamhlanje kuhlelo sithinta indaba zemali singale konthuthu ziyathunqa kobulawayo sixoxa lonkosazana Natalie Moyo olenkampani ebizwa ngokuthi Ntshintshi yona esebenzelana ngendaba zemali masambeni siyoxoxa lomamoyo siyezwa okunenge mamoyo ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani
ngiyaphila unjani Mike
Hayi ngiphilile nginethemba njalo ukuthi abalaleli labo bayathokoza lamhla siyajabula ukuba lawe kuhlelo
Ah ngiyabonga Mike kwangxosa sanibona abalaleli
So mamoyo masithinta udaba olusegudwini awusitshele ngamafishane ngale nkampani yakho Ntshintshi
Okay so Ntshintshi ngiqalise ngo June walomnyaka and what Ntshintshi does yikuthi iyahlanganisa abantu abadinga ukuthumeza imali kwamanye amazwe so yi-platform esebenzisa i-internet le-technology ukuthi ihlanganisa abantu abale mali endaweni e-one ngathi ngiyiqalisa i-platform leyi nganginalo dubo because ngangisase-Joburg e-South Africa and mina ngangizama ukuthumezela imali kumama owayesebulawayo eZimbabwe and nganazelela ukuthi kunzima ukuthumeza imali especially nxa imali yakhona iyimali encane and dingakala for an urgent matter izindlela eziningi ezikhona kathesi ama-banks or ama-money transfer operators athatha izimali eziningi ukusebenzisa ama-services abo lokhu kwakungikhathaza kakhulu because ngangazwisisa ukuthi why bemele becharge izimali ezinkulu kangaka when imali ngeyami so I started thinking about indlela esingayehlisa i-cost yokuthumeza izimali
angiyakuzwa ke sisi awungitshele-ke kukhasi lenu ebulenjini ku-inthanethi ngibale ukuthi abantu abaphila emazweni athiyeneyo bayekwanisa ukuhlawulelana izinto ezithiyeneyo esifana labo gesi imoto abo Netflix kukhanya ngani lisebenza ngendlela efanayo nge-EcoCash njengoba i-app yenu isebenza ngendlela efanayo nge-EcoCash kuyini okungayenza ukuthi abantu bakhethe ukusebenzisa i-app yenu beshiye i-EcoCash ikakhulukazi ngenxa yokuthi i-EcoCash iyaduma phela eZimbabwe
yeah okuhlukanisa i-platform yethu le EcoCash ukuthi thina sisebenza across ama-borders njengokuthi wena budi uhlezi e-estate ufuna ukuzobhadalela umama igetsi na or maybe ulo puto nga pe Zimbabwe ofuna ukuyabhadala iNetflix yakhe America. So thina siyalihlanganisa and then mina selizakhulumisana ukuthi mina ngifuna ukuthumeza lapha, yena ufuna ukuthumeza lapha, libe selitshintshana imbhadalo ukuthi wena instead of ukubhadala eyakho i-transaction ngapha for umama, yena ubhuto ngapha nguye ozawubhadalela ukhansila nga. And then wena ngale ubusumbhadalela-ke uNetflix yakhe khona ngale e-America.
Hayi, ngiyakuzwa-ke sisi. Gqiba uhlelo utshela uZulu ukuthi nxa befisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenkampani yenu, kumele bayephi njalo bangaxhuma kanjani?
Yeah, uZulu maye edinga i-information nama-details entshintshi engasidinga, sikhona ku-Facebook, sikhona ku-Twitter as uNtshintshi ZW, at uNtshintshi ZW, NTSHI, NTSHIZW, and lakho sikhona ku-internet njengade ngutsho kuthi sine website yethu iplatformu www.ntshintshi.com.
Hayi ke siswami, danki danki, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyabonga nami Good Mike.
Right, mthokazo omuhle, isikhathi du lapha bengixoxa lo nkosazana Natalie Moyo ongusomabhizimusi kobulawayo 122 ziyathonqa. Bafethu, kwanele kwalamhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Bafethu, sengilishiya-ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye bye mthokazo omuhle.
Siyabonga Mike, sike sizwe-ke ezokholo silontukameli Khomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, lilami uNtungameli Khomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi, ungabingelela ibandla usethulele intshumayelo yalamhlanje.
Siyabingelelana, sihlangana ngosuku lwanamhlanje bazalwana abathandekayo lapha esikhangela khona encwadini yamahubo okuqala. Sibale-ke kufundeka kanje: ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ungahlali enkundleni yabaklolodayo, kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, uzinza umthetho wakhe imini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga zawo lingaboni, ngakho konke akwenzayo kuya kuba nenhlanhla kukho. Ababi abanjalo kepha banjengamakhoba aphephethwa umoya, ngalokho ababi abayi kuma ekwahlulelweni nezoni ebandleni labalungileyo, ngoba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha. Amazwi la asiqathanisela kumbe asifanisela imihlobo emibili yabantu, abantu abalungileyo zabantu ababi. Lithi iBhayibhili nxa ungumuntu ofuna izibusiso, xa umuntu odinga indlela enhle yokuphila, bana umuntu olungileyo, ungahambi ngezeluleko zababi. Akuzibuzi ukuthi kukho konke lokho okuningi okwenzayo, ngubani onika izeluleko, uya kubani nxa izinto zingahambi kuhle empilweni yakho. Awugcini usiya enhlanganisweni yababi na, abantu abazafike bakugqibe bakunike imibono engalungile. Ubusisiwe umuntu owehlukanisa imbono emihle phakathi kwaleyo ayiphiwayo eminye yakhona engabamibi. Lithi lizwi lapho esibale khona umuntu olungileyo unjengomuthi ohlanyelwe ngasemifuleni yamanzi. Phela umuthi umbe isihlahla esihlanyelwe ngasemfuleni, kasomi kasitiswa dilanga, sithelelwa izikhathi zonke, sithela izithelo ngesikhathi saso esifaneleyo leso sihlahla. Babusisiwe ke abanjalo abahlala duzane loNkulunkulu, okuthiwa abakwenzayo kuyakuba nenhlanhla. Siyabona abanye abantu banenhlanhla kuze kucatshangelwe lezinto ezingayisizo. Nhlanhla yalabo bantu isekutheni bathemba uJehova, ngabathembi ezinye izinto, ziningi izinto ezithenjwa ngabantu becabanga ukuthi baza kuphumelela. Kodwa lapha uDavida uthi abathemba uJehova baza kuba nenhlanhla kukho konke abakwenzayo. Uyangena emsebenzini uqotho, uzama ukuthatha kudilike, uzama ukwenza imali wehlule, uzama ukulima kungaphumi lutho. Okunye kayisikho ukuthi uthakathiwe, kawuthakathwanga ngitho ukuzithakela, zithakatha wena ngobana awufaki uJehova empilweni yakho. Uthi uDavida abantu kumele bahlale becabanga ngelizwi likaNkulunkulu, banamathele kuye, baza kuba nenhlanhla kukho konke abakwenzayo. Labo ababisizwa kuthiwa banjengamakhoba aphetshethwa ngumoya, ngesilungu ngathi they have no substance, they have no stamina, baphonguba nje ngamagugugu angelalutho. Sihloko sami esithandekileyo, ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova uzahlala enezinhlanhla. Maye kulowo omubi, ngokubana uJehova uyazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo endlela, namba abantu bakho benze bani namathele kuwe, bagwemane lobubi, babalekele lalabo ababanika iziqondezo ezingayisizo, ubanike inhliziyo yokuhlakanipha yobuchopho obuhlangeneyo. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo, ungadinwa kusasa wethu. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors lingilana leLiberia kumncintiswano weAfrica Cup of Nations qualifier kulelo lizwe. Umdlalo lo usuzafika emaphethelweni. Iqembu leLiberia likhokela eZimbabwe 1-0. Iqembu leZimbabwe bekumele lithole umklomelo owodwa kuphela ukuze lingene kufinal ye-Africa Cup of Nations. Umdlalo lo ungaphetha unje, sokuzamela ukuthi iZimbabwe inqobe iCongo eHarare ngomnyaka ozayo. Imbiko esanda kwethulwa ibika ukuthi uTino Katewele uzamile nje ukuthi adlaladlale kodwa wakhuta. Hayi ke umdlalo njalo okwamanje, salazisa ngesikhathi esibuyayo.
Ekuthala umculo konke inkaleni sesemncane ngine 7 years yangena kumovie ethiwa Power of One eyashutelwa emajobana koBulawayo. Kusuka khonapho nje izinto nje zemidlalo lezi zinto engahle ngazikhwabitha. Ngafunda-ke emakhandeni primary school, ngafuna siyafunda esobukazi. Sesobukazi-ke ngafumbona abanye ku-TV becula njengoba into engangiyithanda futhi ngicule ethethi. Ngase ngi-decide-a ukuyajoyina iqembu leMpophomayo Futsal Club engaba kilo kusukela ngomnyaka ka-2000. Yatshintsha from iMpophomayo yaba yi-Iyaza, so from 2000 to 2006 ngilabo. Kodwa-ke ngomnyaka ka-2000 kwaba yi-first tour yami, uhambo lami lokuphuma phandle eZimbabwe, ngihamba lo Albert ngathi le Mboni ngi-backing vocalist. Then it took me to 2006 sa auditiona for the second show over to Mother Africa. Ebi kokela ayama tisa figa for the sister Vilemaz and Achini Africa. E Zimbabwe zinga la mga mga umuyo wa kwa kituwa sabay sababa tatu wa kituwa.
Ye, loge unoma nkwali, linga kutuwa pela luchelo esuweza. Suku zonki ye, ekuseni, uti zingi chage, siba nengi. Hage uchelo lupelo lekuona pa omanji. Siyabonga, loge unkips tube, Washington.